mina ngithe eGwanda North ngizine enqameni eGwanda ezimo kwezinye izindawo kuhle abanye sebesedizani lokuvuna abaqhalelayo abanye lakho hhayi akumanga kuhle abanye kwatota futhi isimo engathi sikhona phakathi komganga wakithi ngase enqameni kodwa angikhangelela ukuthi hhayi lo nyaka kwakuse ngokufanani lo nomnyaka lo odlulileyo ngoba okwenkomo zingathi sokungcono ngoba utshani bukhona okungakhathazwa ngokwamabele ngoba amabele abanye kuke kwathisa kakhulu kulezani insuku ezidlulile kwalimaza abanye emasimini ikakhulu laba sebelomunye ukuthi usezinto kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele onyawuthi into ezinjalo yindaba abantu bengakwenzi khona ukhuntoni.
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla ungalima sokufanele uhlale emasimini ilizwe leli kalivumi ukuthi uthembele intweni eyodwa ngoba kuyabe kufanele ukuthi wenze okunye kwesinye isikhathi uyakuthembele kulimeni kungaphumi ngendlela okhangelele ngayo uhluluze kabili ngoba kunokunye kuyabe sekuzakuqhutha okuseceleni yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi alime umumbu ngoba uba lakho ukuthi amabele alo msebenzi ngoba ungalima avele aqalise ukuzala kuba lohlutshanyana bekhona fana ngoba abesefuna ukuthi uhlale emasimini.
Ye manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanyele umumbu kuyagcina ngani abantu kumele benzeni ntona?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi emandebeleni kufanele kwakhiwa amadamu abantu benze ama-irrigation yiwe mbona engani angabancedisa ngcono ngoba i-rainfed ye-agriculture le uhlala usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuzuze kodwa nxa ule ndawo evele ukwazi ukuthi ngokuthelezela ngoba ube nguwo ofaka amanzi ngesikhathi sakho njalo ukhangela umumo ukuthi sokufunekani esilimeni osithile esilimileyo okunzima yikhona kuyani ukulima ngezulu ngoba hhayi izulu liba lesikhathi salo sokufuna ukuna kwesinye isikhathi lingayo kube sokulimaza ke abantu abaningi abangamafama.
Ye sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi egeleza kuthuli le minye imifula kumele kwenziweni ngakhonokho-ke emfuleni lapha amanzi alahleka okumangalisayo ntoni?
Kufanele ukuthi kufakwe amadamu emathebeleni ikakhulu imfula kithi mnengi ungakhangela kulabo maleme kulabo hovi kulabo mtsheleni kulabo thuli kulabo mthabezi kuyadingakala ukuthi kungafana wonke okuyimfula kungafana nxa kungavalwa kuvalwe kuhle esimile abantu bangaphila benze okunye okungabaphilisa okokuthelezela ikakhulu.